ingcwethu kwezomnotho abaphikisa uhulumende kamnangagwa labanye abazimele bodwa bathi bayakusekela okwethulwe yinhlanganiso ye-International Monetary Fund ethi uhlupho lolu lungenqatshelwa ngokutholakala kwemali kwamanye amazwe kumbe kwinhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso ye-IMF yethule umbiko lo ngeviki ephelileyo isanda kuhlolisisa umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kohlelo lwe-Article 4 Consultation eZimbabwe. Omunye wabasekela okwethulwe yi-IMF ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Sake sakutho ukuthi ama-policy inconsistencies lawa okuthi asilandeli imithetho yethu njalo ukubuya kwezimdola ngendlela elibuye ngalo kuzabanga i-inflation. Khathesi sibona ukuthi iZimbabwe dollar lokhu iluza amandla, lokho kuzenza ukuthi abantu baswele i-confidence ku-government.
Ukutshela uthi akumangalisi okwethulwe yinhlanganiso ye-IMF.
Bayakubona ukuthi uhulumende kakho serious ngokubuyisa ama-reforms azaletha inguquko lapha kwi-economy. Uhulumende uzama nje ukuwenza ama-reforms kodwa hathi ngenhliziyo yonke.
Umnumzana Mnashe Mthuta unobhala jikelele weziphathelene lezabasakhulayo kubandla lezanu-PF kobulawayo uthi ziningi izizathu ezibangele ukungathuthukiswa kahle komnotho welizwe leZimbabwe.
Kuhle ukuthi sisinanzelele ngenxa yokuthi i-IMF ngabantu ababona ngezomnotho ezamazwe ashiyetshiyeneyo and lapha abakurelease-ayo konke siyakuthatha sikuthakazelela njalo. Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iZimbabwe ithe yokungena kwayo ngo-2017 ngenxa yokungena kukaComrade Emmerson Mnangagwa ifike kule zinto ebeziphambanisekile kumkhonomi weZimbabwe for 17 years. Obviously awukeke wafika entweni ephambaniswe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days, kumele kuthethe isikhathi. Sesinanzelele futhi njalo la i-IMF yakubona ukuthi kuningi ama-reforms, le agenda yama-reforms osokwenzakele. Sesibonile ukuthi sekule new currency ekhona, sinanzelela njalo ukuthi even ama-deficits ade sabona i-overspending ade siyibona kusenza i-government sokuyinto yakudala. So asiyeke sakhuluma sithi maybe phambili kumnyama, hhayi kuloku khanya.
Umthuka uthi okunye okubhidliza umnotho welizwe yindlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi esivimba ukuna kwezulu.
Kodwa singakukhangela sibili ngamehlo abona inombolo eze-economy, sananzelela ukuthi hhayi kuningi osokutshintshiwe, kuningi osokwenzakala and siyafisa kakhulu ukuthi nxa siya phambili sibone inguquko isenzakala elizweni.
Kodwa abasekela ibandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi ukugugudeka komnotho kubangwa libandla leZANU-PF elehluleka ukubusa ngemfanelo. Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uPhasho Raphael Sibanda uthi isimo esibi somnotho eZimbabwe silakho ukwenza abantu bahlamukele uhulumende kaMnangagwa.
Abantu vele eZimbabwe kudala safa, so okungasiki kufayi kuyini, ngoba sinje sifa sihlamba, akunamsebenzi, akunamagetsi, akunamanzi. Kunzima vele isimo lesi senza abantu balungela iloba yini ongathi kwenzakale, ngoba abantu batshona emalayinini yamabhasi, emalayinini efuel, emalayinini yempuphu, belele bengadlanga, bengela manzi, bengela magetsi. So khonokho ngokwakho nje kuhle kutshengisa ukuthi hayi abantu sebelungele ukuthi ilizwe lithathe.
Umnumzana Henry Ruzito okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi bamankampani amakhulu e-Confederation of Zimbabwe Industries usanda kutshela amalunga womanyano we-Political Actors Dialogue ukuthi uhulumende kumele alungisise ukuphicana kwemithetho ahlezi eyethula ekhanya iphazamisa ukuthuthuka komnotho.
Foreign exchange market needs to be more stable with a smart way of allocating foreign exchange.
Kuyadinga ukuthi kusetshenziswe imali yakwamanye amazwe, kusetshenziswa indlela ezilokuhlakanipha ukwenza lokho. Intengo yempahla layo kumele izinze, kuqhutshwe imisebenzi uqobo ethuthukisa umnotho. Amandla kagesi wona aqakathekile, kumele atholakale. Inani labaqhatshwayo lapha kumakampani lalo liqanse. Sikwenza njani lokho? Ngendlela yokuxoxisana, ngendlela yokubeka amakhanda ndawonye. Kudinga ukuphatheka komuntu wonke ukuze kufezeke lokho.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Joel Nyoni uthi uhulumende ulakho ukulungisa okwethulwe yinhlanganiso ye-IMF nxa ezimisele ukuguqula isimo somnotho.
Khathesi ku-announciwe like last week ukuthi lamagaraji azathengisa ifuel nge-foreign currency. Bangathengisa nge-foreign currency labo abanye-ke labo vele ama-chances ahayi ukuthi labo bazathengisa nge-foreign currency, or loba bengasathengisa nge-foreign currency sizathola ukuthi ama-garaji lawo azahlala yona engelafuel, azabe asele fuel ilawo avunyelweyo ukuthi athengise i-foreign currency. Then because lawa le foreign currency, that is foreign currency, wo hota le fuel. Aba tenga kona ngali, uza ba yenza utwa ama services, la makuza aba offer, la aba kwezi, kwa hamisana le foreign currency.
Unyone uti, kumele uhulumende, alungise utaba lokuthengiswa kwemali emikambo yezemali okuphazamisa ukuvuselela amabhizimusi.
Sibathi ngosikhathileni, laba abatshintsha imali, uthola wonke umuntu upho ukutshintsha imali ezitradini. Lokhu kwenza evaluate imali nxa lokhu isiwa against imali ye-America or any mali yangaphandle. Kwenza izinto lapha elizweni lethu zidure, into zibe nzima zisiya phambili. Kanti vele kunaba imali yakhona abayitshintsha ezitradini bayithiwa ngubani?
Umnangagwa lo bona ngokusetshenziswa kwemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube bathi abantu kumele babekezele ngoba bayazama ukuvuselela umnotho wakule Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.